ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikobe kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka yho banenge okumangalisayo hashtag generational consensus bafethu lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende Josephat mfokaba unjani
hayi ngiyaphila
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiyuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituents as an independent, ngingena ngizimele kanye la party engena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungenze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemele ukuthi bona njengoba benjeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngime ngi-one. Njengobana sengiqhasa ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina. Kweyami i-team, team Mzaca, kangazi Shona, kangazi Ndebele, kangazi ZANU-PF, kangazi MDC. I know ngazi osisi, labo bhuti, labo baba, labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokhankaso lokungena nge-independent, ngifuna ukuba ngubaba oyi-leader yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo, ama-political parties, they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kade singe sine ngathi esivinda trying ngathi iMDC kule kulinye lokho ngokwezano lokho ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje ingathi yena esilayo thina eBulawayo South ingathi iyadonetwa idona bathiwa ngiyabafelokazi lalabo abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho ancane idinga abafelokwazi kanti idinga abafelokwazi abe-team Mzaca kuphela or abezanu mba ka-MDC ngidinga omama bethu abangabafelokazi kumbe obaba abangabafelwa yikho engikwenzayo
awungitsheleke Josephat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo akula ngqungquthela sonke siyalingana of course angilayo imali leli abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangaphuthi bangenelisele bangincedise njengokuthi bebone ngivezela abantu bangagugla ibizo lami Josephat Mzaca Ngulube into engizezela abantu ukuthi ngizezela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho esiya kilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kathi singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC ZANU-PF ZAPU MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yi-party kabasafisi ukuthi into yi-party njalo abantu bakhathele bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathi esakula into engayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumbe ithathe wonke kathi esinje kuzabe udobho omize dobha lapha kumepepe lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo i-MDC yayiwina ngokwat okwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi ZANU-PF abanye ngabe ZANU-PF beyilofuza nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotile ama-independent or amanye amaphathi amancane asasungula abangabona ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josephat isikhathi yiso sesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibane ngevikezayo olivalelisayo ngumayikhobe lilale